So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kwenze kuseni mthwakazo omuhle ngolwesihlanu mhla ka 22 kumpandula 2023. Igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhetho ledemocracy eZimbabwe izinto ezihlala ku English dictionary asake sikubone lokho. I-democracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njenge-constitution.
Ibandla le-TRCC lisola uMongameli Mnangagwa ngokutshela umhlangano we-United Nations izolo ukuthi kulombuso okhululekileyo elizweni lakhe lokuthi umnotho weZimbabwe ukhula ukwedlula eyamanye amazwe asezansi e-Afrika. Kodwa abezanu-PF bathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso.
Kanti labo bathi abagabhagabhaga kuhle kungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona njengama-councillors ay-opposition angenile bonapho akhethwe khona wagcotshwa ama-MPs.
Owake waba ngumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kubalulekile ukuba uMongameli Mnangagwa athathe izinqumo ezifaka uZulu weZimbabwe phambili ukuze kuqedwe ukudoniselana okukhona phezu kwempumela yokhetho njalo kulungiswe umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-TRCC selisole kakhulu amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganweni we-United Nations izolo lapho azitshaye khona isifuba sithi eleZimbabwe yilo elilomnotho okhula kakhulu ukwedlula yonke eyamazwe asezansi ye-Afrika. UMnangagwa uthe njalo eZimbabwe kulombuso wentando kaZulu idemokhrasi kanye lokuthi ukhetho olusanda kwedlula luqhutshwe kuhle lobanje lusolwa ngamaqula enhlanganiso eziningi ezigoqela e-African Union kanye le-SADC. Usole njalo izijeziso zenotho azetheswa yimelika esithi kumele zesulwe ngoba zilimaza uZulu makhansa. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during, and after our free, fair, transparent, and credible elections. Zimbabwe has been under the illegal unilateral economic sanctions for 23 years, imposed by some Western countries. These sanctions were designed to subjugate the sovereign will of the Zimbabwean people. We therefore demand that the unjustified unilateral sanctions be unconditionally lifted, including those imposed on countries like Cuba. In spite of these debilitating sanctions, the people of Zimbabwe have become masters of their destiny. We are recording unprecedented development and economic success milestones. For the last 3 years, our country has been the fastest growing economy in our Southern Africa region. Further, Zimbabwe is prioritizing the eradication of poverty and improving the quality of life of our people, particularly those in rural areas.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York izolo. Abe-TRCC basole uMnangagwa besithi kuyamangalisa ukuthi uyaziqhenya ngokuthi umnotho weZimbabwe uqhuba kuhle bona abantu bedubeka lokuthi ukhetho lwahanjiswa kuhle khona isadagle AU zisithe kunenge okungahanjiswa ngemfanelo. Sixoxele umnumzana Tim Moringai owe Triple C khonapha eMelika.
Simangele sisizwa ubaba umnankakwa ngoba I think okakathesi asikwanisi ukuthi ngumongameli welizwe leZimbabwe ngoba siyakwazi lathi ukuthi izinto azikabi finalized. So ya yena ubuye ngokufuna kwakhe ukuthi tshela abantu ukuthi sengumongameli weZimbabwe, but thina siyakwazi ukuthi ukhetho ledemocracy eZimbabwe izinto ezihlala ku-English dictionary. Asizake sikubone lokho. Okwesibili ikuthi i-democracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njenge-constitution, ukuthi i-government yelizwe lona lelo iyabe kumele ihambe according to what the constitution has said. Siyabona ukuthi umnumzana Job Sikhala lo nomzana Jacob Ngarivume ama-constitutional rights abo have not been adhered to or followed through. So konapa ma ubaba umnankakwa ekhuluma ngokuthi kule democracy eZimbabwe hayi ikuzi uzichaza nje engakwazi ukuthi abantu bonke bayabona ukuthi the world is not in the supporting their actions during the elections.
Yebo lina lithi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo okuyinto ekhulunywa ngama observers amanengi aqoqela we African Union kanye lawe SADC. Kodwa umnankakwa utshele iUnited Nations ukuthi hayi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo wanqoba kuhle nje.
iZimbabwe is a country among a group of nations. Amazwe wonke ale brotherhood sile regional body ethwa SADC. SADC sabona laphana eLesotho kuze kube le lodlakela. Yona iZimbabwe yathumeza ama intelligence operatives amasocha uyencedisa ukubisela uPrime Minister owayesekhichiwe ongaso emthethweni. So there are rules and regulations for my elections and my elections protocols and how to follow the constitution among the SADC brotherhood. Singasuka khona apho siya ku African Union. I African Union ile mthetho layo etshela ama countries wonke ukuthi ma ongalalela your regional brotherhood ku AU lakho kule mthetho ekhona. Sifanana labantu abahlala endlini elobaba lo mama. Kulomthetho everywhere where you go. Ungasuphula yona lo mthetho, then there is repercussions. Khathesi eZimbabwe asila president. Sonke siyakwazi khonoko. The whole world is saying ukuthi ubaba umnankagwa ekhulume esithi there's a president in Zimbabwe, hayi lola soqiniso ngoba siyakwazi ukuthi iSADC layo sizwe ubaba uRamaphosa esithi abakanikwe a final report so they can sit down ba khangele ukuthi okwa hamba wrong yikuyini. So kwakathesi hayi siphonga ukuthi sile representative evele eZimbabwe but umongameli welizwe asila.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele Triple C khonapha eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi ngempela kulombuso okhululekileyo eZimbabwe.
Ukhetho nkobo lwahamba kuhle. Isibonelo ukuthi konke kusokwenziwe sokonke sokudlulile ukhetho soludlulile. Kanti labo bathi abahamba kuhle kungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona njengama-councillors ayi-opposition angenile khonapho akhethwe khona bagcotshwa ama-MPs alama-senators bangenile lapha abakhethwe khona bangenile edaleni eParliament bangeneleni nxa ukuthi ukhetho luhamba kuhle. Kungani bevuma ukuthi okunye lokhu bawinile kungathi bengavumi ukuthi kulapho abaphumelelanga. So konke lokhu ungakukhangela nkomo ayisiyo nto enhle naleyo ukuthi abantu bebesezinto zokutshona bebhodisana le nto zonke ezinjengalezo futhi abantu ukuthi ukhetho luhamba kuhle abatsho bengekho bengangenanga lapho bakhethelwe khona behle bezimele eceleni bangenelani
Vathi bangenile babagawule ngoba ngokutsho kwabo kabafuna ukukhalalela indwangu amasimu.
Hayi, Nkomo, inhlala yenza, inhlala ikwabahlala bekukhuluma balamanga. Nqabe njalo ukuthi uthi abakho ngokulungisela abantu. Bantu bangokulungisa okuqondane labo kuphela lezikhwama zabo. Abanani lokulungisela abantu. UZulu yinkulumo yabantu abanjalo bazi cebela kuZulu ukuthi kuthi xa besithi wena ukhokhela lokubawe xa bephakathi kwethu yakhona hayi balamanga ukhetho xa abantu besithi bona ukhetho lokubawe abameceleni sibone siyuthi baqinisa ukuthi ukhetho lokubawe xa bephakathi laphana ivila xa bazama ipebandla labo lazama ukuthi ithi hayi mani neceleni kodwa bayala kakhulu ukutshengisa ukuthi bayavuma ukuthi ukhetho lokubawe.
Uthe njalo uMongameli Mnangagwa eZimbabwe usegxilise umbuso wentando kaZulu esingathi democracy. Kodwa abamabandla aphikisayo labanye abalwe lamalungelo bathi hayi idemocracy kayisekho eZimbabwe, abantu bayahlupheka, bayahlukuluzwa, abanye bayathunjwa, bayatshaywa ngezikhathi zokhetho, akula democracy ekhona ngokutsho kwabo.
Yazi umbuso khona lo kaMnangagwa kaJesi awusombuso lwana ofana lo kaMgabe. Abantu bakhululekile bazenzela umathanda ikubazwa bekhuluma intando yabo bekhuluma into ezingayisizo kulokuthula kuleli lizwe. Akufanani lamazwe amanye asingabala njengabo South Africa ukuthi umuntu uyabulawa nje uthole umuntu ezihambela lapha. EZimbabwe umthetho ubanjwa njengomthetho. Umthetho ngomthetho Nkomo, la njalo abantu bakhululekile, umuntu uvikelwe, ilungelo loluntu liyelusiwe lapha eZimbabwe, njalo umuntu yena ngokwakhe uvikelwe kakhulu kwedlula yonke into, ukwedlula yonke inyamazane engabi khona lapha elizweni lakithi. Kodwa khonapho abantu bakhona abanye sebagcwala nje ukuthi idemokhrasi nale ekhona sibenza bephongudelela nje begcine besenza into ezingayisizo. Uthola abantu bekhuluma le nto ezingayisizo bephambanisa abantu. Nkomo, kulokuthula elizweni leli one yiko kuqakathekileyo ngoba ukuthula into yakuqala Nkomo emele ibe khona ukwedlula zonke izinto. Kweso kulandela lokhu abantu bona ababakhuluma ngokuthi akula kuthula eZimbabwe akula democracy bebezigambeni la olalokho. Mina vele Nkomo nyamangala anzange ngizwe ukuthi abaphanjanisiwe emhlangano kade besenza bebekhantaza bekhululekile esigabeni sethu. Ngingazi kwezinye iindawo ezicatshileyo engxa esingazaziyo, but labo abantu bebezikhantalela bezenzela umathanda besenza yonke into abazange nongeliphi ilanga kulelinye lapho endihlangane khona ukuthi baphanjaniswe emhlanganweni yabo kulesi sigaba esikisho sakithi lesi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa, umnumzana Thabo Mbeki uthi kubalulekile ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa athathe izinqumo ezifaka uZulu weZimbabwe phambili ukuze kulungisiswe ingxabano ekhona phezu kwempumela yokhetho njalo kuthuthukiswe umnotho. Umbeki wethule amazwi la ekhuluma lomsakazo SABC eseNew York ngapha eMelika. Uthenxa ungumkhokheli uthole ilizwe lakho lisebunzimeni obufana lobeZimbabwe, kuyabe kumele uthathe amanyathelo aqakathekisa uZulu njengalokho okwenzakala ngo-2009 kuze kubunjwe uhulumende wenkazatho phakathi kwebandla leZANU-PF lele-MDC. Umbeki nguye owakhokhela inkulumo zokubunjwa kukahulumende lo esangumongameli. Osomabhizimusi bakobulawayo babe lomhlangano lomphathi ntambo wezamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni izolo. Bamethulela izikhalazo abathi kumele zilungisiswe nguhulumende ukuze kuvuselelwe amabhizimusi akuleli dolobho njalo kusungulwe amatsha. Kubika u-Anastasia Ndlofu.
Umhlangano lo ungenwe ngabosomabhizimusi abedlula amakhulu amabili abavumelane ukuba idolobho selibhazalele kwezamabhizimusi. usomabhizimusi osakhulayo unkosazana noMathamsanqa Simanga uthi sokumele kusebenze ubulembu ekuthengiseni impahla elungiswa eZimbabwe.
Mnanza khuluma nge-digitalization e-commerce ukuthengisa online, ukuthi abantu bezama ukuthengisa online ngoba yindlela eyaphambili ukuthi abantu beyazi ngama-products abo, not just eZimbabwe but emazweni la angaphetsheya.
Usomabhizimusi olungisa insimbi uMnumzana Dosen Mengisi ucele ukuba kube lamathuba avumela ukuthenga imitshina emitsha.
Nga ukangela imitshina esebenziswayo lapha eZimbabwe, it's old machine. Yeah, with 1960s to 1940, 1930. So imitshina leyana can't compete. Kayikwanisi ukuthi ilingane le mitshina esebenzisa eIndia. Ukuthi nga umuntu eZimbabwe eyenzi i-one product, eIndia bayenzi 60, eChina 50, eSouth Africa kumbe 20. So akulingani. Imarket eZimbabwe ikhona. Abantu angakhuluma ukuthi eZimbabwe akula market. Ama imports ka test maningi.
Umqondiso wamabhizimusi amancane iSMEs Chambers unkosikazi Sithabile Bebe ukhala ngokuthi amabhizimusi awalamali yokuwavuselela.
Bengelele okuningi kakhulu ngoba abantu bakubulaya sebesafe kakhulu. Abantu abalamali izinto kazihambi njengoba la ubona. So sikhangelele ukuthi izinto ziphutshe. Uminista njengoba esithembisile imali bekhona ama-SMEs athole umsebenzi ngoba ama-SMEs ala msebenzi. Lokutshelwa lokho sokwenzakele lokhu kubulawayo ntsho ukubonele abantu abaningi they were affected and okubuhlungu okokuthi vele abanye abantu ababayanga esikolo ngenxa yokutshelwa la ngenxa yokuthi akula mali.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lomphathintambo waleli dolobho ukuvuselela amabhizimusi akobulawayo.
Sivumeleneke manene lamanenekazi ukuthi sizasebenza ndawonye. Sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodo ezini. Ukholukata angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo. uSithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. uSithembiso Nyoni angaqamuka uColdat will not hold the seat. But together as this triangle iseko leli, we will make sure ukuthi ibulawayo, as one of the speakers say, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Osomabhizimusi bacele unkosikazi Nyoni ukuba acele uhulumende ukuthi aphume lemithetho elawula amabhizimusi ehambelana lesimo somnotho welizwe esikhona manje, kusebenziswa imali njalo ehambelana lomnotho welizwe, kulungiswe imigwaqo, kuthengwe imitshina yakulezi insuku ngoba ekhona isimidala. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. IZim Live ithi kulabasekeli bezanu PF abalishumi lambili 12 abamiswe enkantolo besethezwa icala lokuphehla uDlakela ngemva kokutshengisela emahofisini ebandla labo eHarare ngolwesibili. IKroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usole amazwe aphetsheya esithi achumayela ivangeli lamalungelo oluntu kodwa wona ephehla izimpi kwamanye amazwe. Sogu yisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njani basakazi bethu, siyabonga kakhulu umsebenzi elisithulela wona. Okwakitho kweZimbabwe akusakhulunywa lo. Asisakwazi besokuhlangene kwaba yigidide waphinde kwaba la yini futhi iSodoma leGomora, ngoba kusekhaya ngale kunzima bafoki. Kunzima. Yazi nxa sisizwa kuthiwa khona yeye kuthiwa bathi sebelungisile eze-health kuthi ezibhedlela, yazi abantu bangabothi abantu amanga into engekhoyo. And labona babalandela izanu bakithi, akililandeleli ithuleli ngoba nina liyakwazela ukutholayo. lisiyekele thina esihluphekayo lingakhulumi imanga. Esibhedlela manje umntwana maye qabukile ethukile. Uyahamba esibhedlela umntwana ufike ubhalele ukuthi hambe ethenga iplaster, into zeziplaster ekhemisti ukuze umntwana eyifakwa iplaster. Isibhedlela kuthiwa isibhedlela asingela plaster. Khonapho singathi thina isibhedlela kulotshintsho olukhona khona lapho. Hayi, kungadlalwa ngabantu la. Abathola khona ukudla khona ngale kabadle bethule bengabokuqambela abantu amanga. Bengabaqambi sibili amanga. Ngoba kuzwisa ubuhlungu lokhu thina abanye kuzwisa ubuhlungu ngoba kwapha siphanda nzima sisemazweni. Umntwana selimile sisesibhedlela sokuthiwa kufunakala iplaster. Iplaster yakhona iyathengwa ngapha yena uqamba amanga. Uthi ezibhedlela sokurati. Khuluma phakathi komphakathi, hayi nyamesaba la ubaba wena umnankakho, hayi. Amanga lawo sokasoyindoda la umfazi olamanga sohambona ukuthi umuze ngawakha.
Ungakunjani msakazi nabalaleli? I-cabinet kaMnankagwa le uyisethaphe for ukuthi bantshontshe. Bantshontshe, hayi kuntshontshe kokudlala. And manje i-term yakhe yokugcina sefuna ukuntshontshela isayini. Yiyo nje into afuna ukuyenza. And ngapha nabantu be-CCC uChamisa uthatha abantu be-Harare zobafaka kubulawayo. And eMandebele niyasetshenziswa, angazi nizovuka sekutheni. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Ngiyabonga msakazi.
Salubonani, salubonani, salubonani basakazi be-Studio 7 labalandeli bonke nje umhlaba wonke jikelele. Lingabe linjani basakazi abahle? Ukhuluma OKB. Ya, lapha besikhuluma ngalento yaMnankagwa le. Ukuthi yena uyazifaka emhlanganweni kuphela, uyahamba yena okhangela ukunyamalala beloke hamba-hamba kuphela, hamba-hamba uhluleka ukulungisa into zaselizweni. Etshela abantu ukuthi izibhedlela ziraithi, ziraithi ngabe izibhedlela. Ukhuluma kuphela ngoba ufuna ukuthi bebuke ukuthi uyayenza, kukhona into ezamayo kungela lutho, ejwayela abantu. Kahlale lo muntu luyadelela.
Asalibonani Studio 7 ekhaya elihle ko-VOA. VOA siyabonga. Mnankagwa bebe ngikwazi udakula into azayikhuluma ku-UN. Ukhala ama-sanctions lo ndoda. Kodwa lo ndoda ama-sanctions akhala ngawo, nathi usifakele ama-sanctions ngawo. Uzenza inkunzi. Kahlangane nezinye inkunzi ezimgilayo. Inkunzi ayigilwe ngezinye inkunzi. So nanti lapho sifakele ama-sanctions, nathi size sihlale emzansi nxa ukuthi sibalekele ukuthi ama-sanctions akhe la. Last time umtafatsa mgwadi uthe abantu mabuthi bengakhuluma kabi ngezani, kodwa umuntu angakhuluma kabi ngo-president kufanele abotshwe. So abakwamukele nabo lokho. Ma sibothela thina ukuthi sikhulume ukuthi umbuso kaMnankagwa siwufuni, siyabotshelwa lokho. Naye kabotshele ukuthi uqilibezele ukhetho. Kabotshwe, kabotshwe. So uMnankagwa ama-sanctions a-right naye. Manje ubhizi izolapha nikhulume ngendaba yezibhedlela ukuthi yena abakwazi ukumele health. Manje kanti waye ngabani health bayimele uDavid Coulthard uze wayenqaba ukuthi enikezwe imoto ngenxa yokuthi yebonthi health ifile. Yena i-health oyibona iphila yipi? Elo madala lo. Eyi, abantu bezani kahle kahle. Bonke siwabalimaza, siwabalimaza abasaboni, sebe-blind.
Studio 7, Studio 7 linjani? Bahlonishwa bani? Ayithi nasiyaphila. Ya, sasathola nzima sibili isizwe sakithi. Lizwe lethu sithole nzima kakhulu ngokubuswa amaganyana. Amaganyana azasivusa sibili ukuthi bafuna abahlala besona senhluphekwe. Ebuhlungu kakhulu. Ngoba sizwa kukhulunywa izindaba zabomnankagwa bekhuluma khona le mhlanganweni abakiwo. Into yonke abayikhuluma ngamanga. Mina ngikwazi ukuthi abantu abashiwa kuhamba njalo empilweni zabo. And balamanga amakhulu othi vele abaselanihloni lamanga, bazinyongitsha amakhwapho omnankagwa. Ayi, 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 sithole nzima kwelakithi. Mnankagwa ngosathane sikomkhulu akhona, hayi kancane. Akulanti uthi wenza into enhle elizweni kungela ivini into ayenzayo. Hayi, awungusathane lo muntu mpela mpela mpela. Hayi, uNkulunkulu asathi uzasizwa nini ukukhala kwethu. Kodwa hayi, siyazi ukuthi uNkulunkulu akalibali. Uyalazela khilanga alibekileyo. Abantwana bahlehlushelwa ngabantwana, bahluphekela abantwana bethu abo. School fee ezibhedlela ivele akulanto enhle ezibabhe, yonke into yinyakanyaka kube ngaqeda kake ngoMnankagwa. UMnankagwa vela kulanto azayiyenza kulani lizwe vele. Esh, kunzima bafethu, siza kuthini? Hayi, ngiyabonga ukukhuluma ngoSibanda ngikwele Botswana. Hayi, hayi, sithole kanzima kodwa nhliziyo zami ngenhliziyo yami mina ibuhlungu kakhulu ngelizwe lenyana.
Isikhulu sezweni asiphile imbondo, siphile ngenkosi. Ngabazama ukuthi ngikhulume ngendaba kaRamaphosa.
Leyo bekuyimbiko esithunyelwe ngabalaleli beStudio 7. Nxa ufuna ukuzwakala lawe mlaleli, thumela wakho umbiko ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ekhuluma emhlanganweni walonyaka we-Open Government Partnership Global Summit, uNkosazana Samantha Power wathi kuqakathekile ukuba kube lekululeko kaZulu emazweni omhlaba wonke jikelele. Uthi lokhu kwenzakala uma uhulumende ephathisana labantu kukho konke akwenzayo. Uthi emazweni lapho uhulumende adonsa khona kanye loZulu, kuningi okutholwa ngabantu okunjengokuba lesamba semali esiphathisa uZulu. Uthi uma kukhanya okwenziwa nguhulumende, lokhu kwenza ukuba kwenziwe amatshe aligugu lokunye ngendlela eqondileyo. UNkosazana Power uthi uma uZulu ebhatheka kunhlelo zikahulumende, abantu balakho ukuthi kwenziwe abakufunayo okunjengokuthi okwenziwayo ezigabeni kubancede kakhulu khonapho abahlala khona, ekwakheni izikolo, ekuhambiseni abantwana ezikolo, ukwakha amakilinika lokunye okuqakathekileyo. Uthi ukubambisana kwahulumende loZulu okubizwa ngesilungu ukuthi Open Government Partnership kuyaphambili. Uthi kusobala ukuba kuyaphumelela lokhu njalo ohulumende bentando kayiphikiswa sebethwaliswe nzima ngabantu abafuna ukuzibusa. UNkosazana Power uthi lokhu kuvezwa kuphenyo olusanda kuqhutshwa ngabe Freedom House. Uthi balwisana kakhulu labohulumende abakhokhelwa ngontando kayiphikiswa. Lempi ekwele Ukraine layo uthi kuzabonakala ngokuya kwesikhathi ukuthi kuyavinjwa kumbe hatshi labo abazama ukuhluthuna amazwe abanye abantu. UPower uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlelane kahle loZulu ukuze kube lozibuse ogcweleyo. Uphinde wathi kule ndawo ezinjengesabelo seKaduna kule Nigeria esaphuma lamaxebo okusebenzelana lohulumende, basebenzisa inkundla yokuxhumana ebizwa ngokuthi yi-Eyes and Ears. Umuntu obona okwenzakalayo uyathumeza enkundleni le abantu lohulumende bakhulume ngakho kulungiswe ngesiphangiphangi. Lokhu sokwenza ukuba abesifazana bengabeletheli ezindlini njalo kube lezakhiwo ezikhangelane labazithweleyo lokunye. UNkosazana Power uthi uhlelo lwe-Open Government Partnership lukhangelwe ukuba luzamemetheka emhlabeni wonke jikelele. Uthi uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngezentuthuko olwe-USAID solubambisana le-Open Government Partnership ekumemethekiseni uhlelo lolu oluzanceda uZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sizigqiba ke lapha ezekuseni mthwakazi, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC lisola umongameli Mnangagwa ngokutshela umhlangano we-United Nations izolo ukuthi kulombuso okhululekileyo eZimbabwe lokuthi umnotho welizwe lakhe ukhula ukwedlula eyamazwe wonke asezansi ye-Afrika. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na olivalelisayo nguNtungamilinkomo.